Lokho esikubona ku video yikho okutshengisela ubuntu bezanu PF. Phela izanu PF asiyithandabuzi, izanu PF iparty esiyaziyo ukuthi ilodlakela, iparty ezinika amandla kaSatan. Ngitsho lokho ngoba uhulumende kalawo amandla okalalo ilungele uhulumende lokuthi achaye abantu. Imithetho ndaba esilala lapha ezweni kayichayi abantu. So abezanu PF bazinika amandla kaSatan ukuthi ya yibo bodwa abalama lokuchaya abantu njalo amapholisa amelanga angenele lapha abaphambanisa khona, amapholisa kamelanga angenele encedisa lo ochayiweyo nxa kuyikuthi umuntu lo uchaya abantu bezanu PF. Izanu PF iparty yodlakela abantu, kumele babe kwazi iparty yombhuqazwe ebhuqa abantu besiNdebeleni eletha ingxabano ngomhlobo, iparty ehamba ibulala amalunga ama-opposition, iparty yokuthi sonke isikhathi kumele kube lomkhosi obangelwa ngabantu bezanu PF. So lokho okwenzakalayo akusimangalisi, izanu PF iparty vele ethanda ukuthumba abantu.
Kodwa izanu PF ithi abenze lokhu izigebengu nje ezingelani lesimo sebandla kumbe ezingavezi okwenzakalayo ukubandla leli.
Uyabona lokho okwenzakalayo, angithi yona izanu PF ibisala isithi yona kayithumbi bantu. Uzananzela kule story zabo Joana Mamombe labo Sesiya Jibiri labo Netsai Maroba, kule ndaba ezethu khonapha koBulawayo eyokuthi mina abantu ababegqoke into ama-uniform esoja bangena bachaya iwindi ngesidindi sombhobho, bangena khonapha endlini yami besithi badinga mina, kodwa uhulumente uyakwala khonokho. Amanye amalunga e-MDC otakunda otinashe kambarami bonke sebeke bathunjwa bachaya kakhulu. Ukhona umfana umcheyiwa, indaba le vele iyaziwa abantu abaningi. So ayisiyo into esimangalisayo, ngananzela indaba zabo ithayitsa mara. So khonokho ukuthi umuntu uyathunjwa ngumkhuba wezanu PF sikubonile thina ngesikhathi seguground uFraser Gibson esibanda bethunjwa phakathi esontweni, umuntu ehambe esontweni ukuthi ayothandaza kuNkulunkulu bebuye bona abezanu PF bemthathe bemthumbe. So ayisiyo into esimangalisayo, khonokho vele kuhle kutshengisele mhlophe ubuntu bezanu PF. Njalo kathesi akhona amahungahunga ukuthi bafuna ukuthi kumthetho ukuthi thina singakhulumi ukuthi izanu PF iphathe thumba abantu, akabafuni ukuthi thina sikutsho ukuthi izanu PF iphathe ilodlakela engenela abantu ezindlini belele ithumba abantu, iphathe ehlukuluza uZulu. So lokho okwenzakeleyo kulowo bhuti lapha koBulawayo umsotsha lo akusimangalisi. Uzananzela ukuthi umuyi uJoseph Msika loDabengo ake bakhulume emhlanganweni yezanu PF ePolitiki bathi abafuni udlakela koBulawayo, kwaba lodlakela khonapha koBulawayo eMagnet House, kwaba lo mpolisa osebenza nsito kuthiwa ngu-Innocent Bayo owahlukuluza wachaya abafana bezanu PF, yena lowo bagcina bemsusa khonapha koBulawayo bemhambise eManyikaland. So vele iparty le yiparty elodlakela.